ushonele kusosona esibhedlela lapha engayilathwa khona.
Yes, sokuthiwa ke kazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba batheka la maphepha okuhlala kule South Africa, akutsho ukuthi ungwenya kambe nguyedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela, ngawuthola usizo olulo.
Bekunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo vele uthola, nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso, kodwa ithemba belikhona lokuthi engayilathwa, ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela. Pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebekuyisele emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela esesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lo hlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha, ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront, njengoba sibona namanje oyisigulane nalo ade limele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead, njengoba kuyibeke nje ufe ephihlika khona apha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungatsho-ke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholosi?
Sisaqhubeka sicela uncedo kuwona lana ama-account details asecurulatayo silayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asecurulatayo. Sengingayibiza-ke manje i-account number le number kadadewabo kamuyi 079-679-1843. Bala wethu uPrecious Sibanda 071-064-8167. Nakimi besebengasondelela ku 073-984-0241.